kubonile kusenzakala amapolisa abalandele ehofisini yabo akhela itiye gasi wachaya lapha umfana ireporter. Sikubonile thina njenge-National Editors Forum sesibelile bonke nje abaqeqetshi abakhangeleyo ukuthi kwenzakalani emanyuziphepheni nakuradio nakuthelevisini. Siyakusola lokho ngoba i-constitution iyakhuluma ukuthi khona kumele intathele zindaba sibe malungelo abo okusebenza. Nxa sengithe ngatsho njalo ngizaphinda ngitshe njalo into engingayikhuluma futhi ekuqaleni ngifonelwa ngabanye abantu bembuza ngendaba yale ukuthi khona kuyatshengisela ukuthi khona ama-media reforms lawa sikhuluma ngawo hayi ndawo akuhlukananga kwakusenziwa former president uMr Mugabe uyafanana. Yeah. Abangakufuniyo bona ukuthi khona kube le media ele freedom of expression, access to information, into ezinjalo.
Sizwa kuthiwa intatheli izindaba zakhona zitshontshelwe amafoni lokunye okunjalo, kungakuliqiniso?
Lami bathe bemfonela bengitshela ukuthi into eyenzakaleyo mina nite bayabe behlezi khona sengibona ukuthi into eyenzakalayo lapha yikuthi khona amadoda lawa awelokuzela we-state afuna ukuthi bebonakale behlukuluza intatheli izindaba ngoba wakhumbula ukuthi into eyenzakalayo amasosha ayishaya abantu aphuma ku-Sky FM yabayangisa kakhulu. So yikho behambile emahhofisini ukuthi bethathe i-equipment eyintatheli izindaba le kwenzela ukuthi khona bengabonakali esenza okwabo wabonakala kusenziwa ku-Sky News.